Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyalamukela mthwakazi omuhle lamhlanje ekuseni ngomgqibelo mhlaka 8-9 kumpalakazi 2017. Walamukela ku Studio 7 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithemba ukuthi omabhalane abakhulu bakahulumende abapermanent secretaries akhethe umongameli Emmerson Mnangagwa izolo kanye labazasala ezikhundleni ababevele belazo bazaqhuba kuhle umsebenzi.
Okukhona yokuthi njoba labo bantu besakwa ma-office labo bazasebenza ngendlela yakhona yini, ikakhulu lo olizia ukuteke lo endaweni ye-education i-syllabus ngabulezi ezi-curriculum lezi umuntu engimkhangele kakhulu lwa angazalaziinto kadokora liyana kade beyenza laphana.
Owayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Rugari Gumbo owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumende kamongameli Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla.
Hayi, lokhu sisakhuluma lokhu namaconsultation ukubona ukuthi sibona ukuthi kuyini okungayenza manxa abantu bebuyela bayabuyela njani, kodwa la ukwazi ukuthi sabantu ababezilandela.
Uhulumende uthi uhlelo lwebutho lakhe olwe Operation Restore Legacy luzaqhubeka emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBay Bridge Border Post, lapho kuzaxotshwa khona abathengisa impahla ezishiyeneyo ngokungekho emthethweni ngendlela yokuqeda ingxabangxoza ekulindawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lithi lithemba ukuthi omabhalane abakhulu bakahulumende ama-permanent secretaries akhethwe ngumongameli Mnangagwa izolo kanye lazahlala ezikhundleni abevele elazo azaqhuba kuhle umsebenzi. Okhethwe ukuthi akhokhele ugatsha lwamapholisa wohlobo lwe-CIO ngumnumzana Obadiah Moyo owayengumeli wesigodlo seZimbabwe eSouth Africa leLesotho umnumzana Israel Moyo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla uthi akufanelanga ukuthi abantu bachothoze konke okwenziwa nguhulumende.
Ukhethe njengebhajethi eyenziwa nguthinamasa ibhajethi ebeyinhle kakhulu. So laba ama-permanent secretaries mbona ngazani ukubhalansisa, kulabomama, kulabantu bonke mbona ngazani mboni lapho kungaba lokuhonona khona. Ukukhangelisisiwe sibili kwakhethwa ngendlela ehlakaniphileyo sibile lohlonzi educational wise nge-background yabo, hayi bona kuqondile. Okukhona yokuthi njoba labo bantu besakwa ma-office labo bazasebenza ngendlela yakhona yini, ikakhulu lo olivia uthena lo kuthiwa uteke lo endaweni ye-education i-syllabus ngabulezi ezi-curriculum lezi impemele iqali ikhangelisiswe yona liyana ngumuntu engimkhangele kakhulu lwa angazalandeli into kadokora liyana kade beyenza laphana. Yena-ke lalo umazima lo asikuthi vele udokora kade zondwa ngabantu i-curriculum yabo yona lani that policy ye-education liyana yesingayifuniyo ngendlela zona zana mele ukuthi bezikhangelisiswe njalo nguye umuntu kade ehamba kakhulu kwedlula udokora yena lwane ekhuluma kakhulu ento ye-curriculum liya sizamkhangelela kakhulu khona laphana. Kodwa-ke abanye bonke laba bona ngazani hayi baqondile nje abe sengikaboni lapha kade besiba lamaphutha khona.
Kodwa siyabona ukubana ubuyisele abanye kade bevele bekhona abafanana lomnumzana George Jaramba, lokhu akutshengisi ukuthi kulokhu kunguhulumende ofanayo lokamongameli Mugabe kuphonga ukuguquka nje phezulu khona ngalo ukuthi yena Mugabe kasekho kodwa abantu bakhe belokhu beyiwo.
Yini lokuyanaki bukhangelisisiwe ngathi ukukhangela ukucubungula sithola ukuthi lezi zisebenzi lezi so izisebenzi akufanele labo managers bangkhona kuzaguquka ngokuya kwesikhathi bakho akumelanga ukuthi khona laba bantu behlale kakhulu laphana njalo kakhulu lale indaba lefakiweyo kuthina mase 65 years yenyo la into leyo emele ukuthi ikhangelisiswe kakhulu futhi kulabo bantu njalo ngaphandle kwakhona lokho kathesi ngoba kuyagijinywa umnanga kuthi bona bayagijima lapha basebenza begijima ukuthi kube nethuba lokungena behlolise izilonteleli ukuthi ngobani kuhamba bangaphikhwa laphana lalaphana lalaphana lesabe ezikhundleni lezi abanye bangikhona babengene-experience abangapho ngujikelwa laphana kubuye kubona ngani so bazama ukuthi besakhangelisisa abanye abangabafaka uhulumende ozaba nguye okuthiwa nguhulumende omutsha bebesebesibakhonaabantubaindasi bebangayibhadayini umsebenzi kube kathi kakhesi lapha baphongufakwa nje ukuthi bebe bebambile kuyiwa phambili kuyasetshenzwa la kuyagijinywa kugijinyiswa isikhathi fo-ke njengoku buthi laye umnankagwa ama-policies awezanu negovernment kakawatshintshi wonke ngumuntu laye osaqalisa-ke ukungena embizeni liyana ukwenzela ukuthi elungise izinto zakhe ngendlela eqondile bona azana ngathiwa nje ithuba lona lelo ekwe-8 months zona lezi eziseleleli abantu bebona ukuthi khona wenzani ubaba lowo kuthiwa ngumnankagwa uhloseni funa zakwenza kodwa ngenguquko esiyikhangelileyo esibili nebhajethi nayo njalo ilokhu zeni ikhabhinethi yakhe nesikhangele labona laba abantu abafaniweyo laba ama-PM secretary akula lutho olungabe lusolakala laphana kangako ye angeke kuhle kube yi-pepen futhi kuhle kwenziwe kaye one time konke kuguquke yonke into it's a process kodwa-ke ngibona ngazani kumele ukuthi kube ne-delivery laphana eza kwenziwa kuzaba nomncintiswano sibili ukuthi khona abanye abantu bafuna ukuthi besale bekhona ngakho kumele ukuthi benze izinto zabo ngendlela eqondileni lo george charamba lo wavele sezonda umamalwana singamela lelo to a-benefit of doubt sikhangele ukuthi khona uvele yena uzasebenza njani ngathi singalali i-government ekhona yena le ababomnankagwa
abakhethiweyo laba sikhangela labaphathi ntambo abakhethwayo ngabantu abangayenza na uZulu avotele ibandla leZANU PF
uZulu ukuze votele iZANU PF kuzakuya ngama opposition political parties abekhona izithembiso zabo inhlelo zabo labo bangobani lawo maphathi lawo azabe encintisa ukuthi beyingeni labo embusweni njalo ukuthi abantu bevotele iZANU kuzakuya ngaye yena umnankagwa as a president nekhabhinethi yakhe kuyini abazakwenza for 8 months okuzaba nomehluko ozakholwa ngabantu abantu bafuna imali abantu bafuna umsebenzi yikho kukhuluywe umnankagwa wathi jobs jobs money money cash itholakale ezitulo our economy nxa ezakwenelisa lokhu izikhalazo zabantu ezilalela njengoba ekhuphe lo dokora laphana besingamfuni kathie lepolisi yona liyani umavili angakwenze kwakhe laphanaphana sibuhlungu kakhulu ngoba lalabo abantu bangamaprofesi bangama-doctors ngaba vele bengene kukharikulam yona le yama-plidge le lapho vele kasibuyele emuva so kuyadingakale ukuthi khona abantu bazamvotela bebonile abantu kuyini abakwenzayo laba bantu hhayi kukhona ukufaka abantu nje kuphela emahofisi ukuthiwa batsha kodwa inhliziyo yabo lama-policy zabo lokho engcolile njengalokhu ukuthi kona kuvele lokhu kungudalo khona nezanu yakho endala le sithi ngxenye izanu entsha igovernment entsha eyezanu asikuboneni sibone ukuthi kubona benzani ebantwini kwini abaza kuletha ebantwini bangaletha izinto izifiso zabantu amaphathi azavala iminyango yawo abantu labo ama-president angikhona abagcina labo bevotela izanu
lowo ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo uhulumende uthi uhlelo lwebutho lakhe olwe-operation restore legacy olwebutho luzaqhubeka emngceleni wezimbabwe le-south africa e-Beitbridge border post lapho okuzaxotshwa khona abathengisa impahla ezithiyeneyo ngokungekho emthethweni ngendlela yokuqeda ingxabangxoza ekulindawo abanye abazaxotshwa ngabampofu abacela imali emphakathini kulindawo kanye labathwala abantu ngezimota ngokungekho emthethweni uhulumende uthi uzacanda indledlana lapho okuzahamba khona abalemvumo yokungena ku-customs area ukwenzela ukuthi kungangeni ingqengubani kodwa umnumzana Dennis Juru isiphathamandla senhlanganiso ye-International Cross Border Traders Association uthi lokhu akusoze kudale umahluko kakhulu ngoba amasosha lawo ayafuna ukufumbathiswa
lokhu kuvenzakala kwamalanga amalutshwane kuphela and then la masosha angajwayela imali vele abasayenzi lento. So sike sakubona ukuthi kuzotshintsha kuzokanjani njani, but angiboni ukuthi kuzotshintsha okwesikhathi eside. Amakhamera akhona namanje akhona kula bantu abasebenzayo kumakhamera, but siyababona bayathatha imali emabhasini ezimotweni. So into eyifanayo abantu baseZimbabwe iningi labo ba-corrupt. Yona indaba ye-SI-64 yiyo iproblem enkulu. Abasusi ye-SI-64 le yenzimbanisayo abantu i-SI-64 of 2016 yenzimbanisayo abantu ukudlula okuningi. So kungcono basuse lo mthetho, abantu basebenze kahle, i-government i-takes kuphela ifake imali ye-cards kuphela, hayi ufaka umthetho oyenza ukuthi abantu bengangenisi impahla yabo yeZimbabwe. Yikho okuhluphayo ukudlula konke okuningi lokho.
Yona ifomu leyi ibibahlupha ngani abadlula kulo mngcele ikakhulu abathengisayo?
Kulo mthetho owe-SI-64 oyenzayo ukuthi kungangeni izinto ezinjengebhuding ne-tiyawo ngokunye okuningi ningi. So wona lo mthetho yokuthi ozingafuniyo ukuthi kube khona abathuse lo mthetho abantu babe-free ukuyothenga izinto ngaphandle kwelizwe. E-border bonke abantu bafuna imali, noma umbani noma umbani bazojwayela nje ukuthi kufuneka imali e-border. Even amasotsha e-Beitbridge uzobona ukuthi babuza abantu ngamapasipoti njani njani, badilize abantu. So angeke kusize ngalutho. Sike sakubona yonke into eyenzwa kune-green route kule-wati-wati, and still after some days kuyagcina kungasasebenzi.
Lo mnumzana Dennis Juru isiphathamandla se-International Cross Borders Traders Association sixoxelaye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Rukari Kumbo owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumende kamongameli Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla. Umnumzana Kumbo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi inkulumo lezi azikapheli, ngakho kasoze avume kumbe aphikise ukuthi uyabuyela kubandla le-ZANU-PF kumbe hatshi.
Esikubonayo ukuthi khona okulo hulumende omutsha nomngameli omutsha simele sime sikhangele ukuthi izinto zihamba njani, kodwa kubonakala njengani kumbeni sokungcono mbijana ngenxa yokuthi umuntu wayesihlupho wahamba.
Manje lizabuyela yini kubandla le-ZANU-PF njengoba sisizwa kuthiwa abaxotshwayo kuminyaka emithathu edluleyo balakho kubuyela ebandleni?
Hayi, lokhu sisakhuluma lokhu sinama-consultation ukubona ukuthi sibona ukuthi kuyini okungayenza, kuyini okuthi khona sikwazi ukuthi nganxa abantu bebuyela bayabuyela njani, kodwa la ukwazi ukuthi silabantu ababesilandela. So sisake sikhulume labo size ukuthi izinto lezi bazibona njani.
Manje okwelibandla lenu ke elaseli libumbile nxa kuyikuthi lingabuyela kuZANU-PF kuzahamba njani?
Akathi kwesingakwazi ukuthi kuzahanja njani, kodwa yikwesi umfuna ukuthi siye sikazise ibone ukuthi abantu manxa yokubuyela bayabuyela njani, idlalwe irole enjani. Asikwazi, asikaqedi ukukhuluma, kodwa lokhu sikhuluma nabanye ukuthi sizwe ukuthi okungayenza kuyini.
Yena umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa selake lakhuluma selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange ngikhulume naye, kodwa ngizakhuluma naye. Siyazama ukuyenza i-appointment ukuthi sikhulume naye, kodwa ngingakhulume naye.
Lo ngumnumzana Rukari Kumbo oyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
IZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mugabe esihlalweni. La ngamazwi ethulwe yizikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma eUniversity yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kuyimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series, SAPS, uMnumzana Ibomandaza, uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. UMnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende womanyano ophethe kwesikhatshana, kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit, RAW, uNkosazana Kudakwashe Chitsike, uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe, kufuze inhlanganiso ye-African Union, AU, le-Southern African Development Community, SADC, ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethulwa kwahulumende omanyano wesikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Kwenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze iSADC ibuyisele isithunzi sayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lohulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumilezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana, kuzafuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke, amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi le ndima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu, hathi kuziphatha amandla zikahulumende. Ministry of 7 Johannesburg kule South Africa, New Benedict Nhlapho.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi siqale ngokukhangela ezivela kwamanye amazwe. Amaxuku lamaxuku abantu bokholo lwesiMuslim batshengisele izolo besola elemelika ngokuthi lithi iJerusalema isigodlo se-Israel. Umuntu oyedwa owehlobo lwesiPalestine ubhubhile kulokho kutshengisela. ELeBhilithani lithi selivumelene leleBelgium ngodaba lokuphuma kumanyano we-European Union ukuthi bazaqhuba njani ezokuthengisela. Kuvunyelwane ukunanza amalungelo abantu bakulumanyano labahlala eBhilithane. Bathe akusoze kube lomngcele phakathi kweNorthern Ireland leRepublic of Ireland. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube lithi ukuchiya umsebenzi kukankosikazi Rita Makarau obekhokhela inhlanganiso eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kuyasolisa. Asizweni ingxoxo uChris Kande weStudio 7 ayiqhube lomqoqi wenhlelo zaleli bandla unkosazana Rita Ndlovu.
Urita kulamntu okwaziyo ukuthi kwenze njani kuye. Ngani ngoba lapha kakusela mntu ili uda. Abantu sebekhanya bayachiya izinto kusho ukuthi ngezinye indlela bamcelile ngasese bathi sicele ukuphuma noma nje laye kade ingenzi kuhle lezizathu esingakazitholisisi kahle ukuthi kanti vele isizathu sokuthi achiye akunamuntu esaziyo kumbe la kuthiwe ngomunye wangale ngakokhulu kumbe kuthweni kakunamuntu okwaziyo kodwa njengoba nivele sahlala sikhuluma ukuthi leli zinto ezenzakala laphana iveki yayikho independent ilegal nomphakathi yibenza benza izinto so khathesi sihlezi sithendle sithule kuze ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kodwa kokhetho olukhululekileyo vele kakukho ngitsho ngendlela amasetshana nagcwele emgwaqweni and noma engazange akhulume lutho abantu kubona isotsha kuthi kutsho linye lutho ngoba vele bahlezi bayabone lezinto azenzayo ezimbabwe.
Kungatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo luyakhululeka kumbe bakhona abanye abafana lomdede okumele labo basuke?
Ukhetho vele kusuka kukaRita kuhle kutshengisa ukuthi ukhetho alusezele ibe free and fair ngoba okokuqala nxa kuyukuthi kule nto abayaziyo ayenzayo uRita vele sekonakele ngoba zinengi izinto ezonakeleyo abantu kathesi kulezinye indawo ade kurejistwa kungathathanga izithupha sebebuleli baqala ukuthatha kuhlizi ukuthi izithupha kutho ukuthi vele khona kahle kahle akula khetho oluzabarayit ngoba nxa ucheya weveki ezaphuma ngelast minute kungakaphumi irejistration uvele kuyethusa vele ebantwini kuhle kwethuse kukhanya ukuthi kukhona vele okukhona.
Amabandla aphikisayo agoqela elenu kungani singaboni ekhankasa ngendlela eyandise ukwenziwa iminyaka yonke kusiba lamarali kwenzakalani?
Liyaqalisa amarali kuyenza ukuthi liphume endleleni elifuna ukuyenza so sizaqalisa ukukhampela nje singaqeda ukurejista sesiyaqalisa ukukhampela wonke umuntu ubhizi ngokuthi sitshona singena i-door to door kudiza abantu ukuthi kabambi bayorejista ukuvota.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi liqhuba uhlelo lokudinga abazancintisa kukhetho lokudinga amakhansila elizweni jikelele ngokhetho luka-2018. Asizweni ingxoxo lomgcini sihlalo waleli bandla unkosikazi Lucia Matibenga.
Khathesi uhlelo esilalo luhlelo lokudinga amakhandidati for 2018. Amakhandidati e-council, amakhandidati e-national assembly. Asikadingi awe-senate but khona lokho kuyangithabisa kakhulu ngoba ngihlangana lokuthi amayangu yimeni ebandleni lethu basela sibili ukuthi hhayi mina ngifuna ukuyingena kukhanseli yokuba ngikhansela. Siyabafundisa labo ukuthi babe bebhodabheda kumawadi abo bencedisa abantu kuyabhalisa ukuvota which brings me to ukuthi ngesunday last week esihlangile amakhosikazi from four political parties kobulawayo sikhuluma ngoku-encourage omama ukukhuthaza omama ukuthi bahambe bayobhalisa ukuvota ukwenzela ukulungiselela u-2018. Lokho besikwenza under uhlelo lwe-Women's Election Convergence Her Vote Wins in 2018. So yize izinto esizenzayo mayelana ngokukhankasa ngokuzama ukuthi simise ama-candidates endaweni ezijeneyo.
Kodwa eqinisweni ibandla lakho le-PDP abantu bayalazi yini ngoba abantu kungani nje bahlabela ingoma ye-MDC lezanu-PF?
Ya yikho kwenzakalayo sikile kodwa umuntu akula umuntu owazalwa esaziwa. Siyazama ngendlela yonke esiyenelisayo ukuthi nathi sibe sigijigijima emagumeni sisazisa abantu ukuthi kule bandla lethu ele-People's Democratic Party, ibandla elitsha sibile lasungulwa ngo-2015 ngenyanga kaSeptemba. Hhayi, sazasazi siza kuthi sesisuke ekhethweni ngale. Hayi, sekuyi-orange ilizwe lonke.
Kodwa ukhetho soluseduze, lingabe lithembe kakhulu yini kumanyano le yama-alliance?
Sithembile umanyano we-alliance, siyamthemba zibili. Asingeke angiyeke ngathi yini, hayi ukhetho siyalithemba sikuluthi lizalunga, lizaphuma kuhle. Njengoba lapha kwelakithi sihlala sihlupheka sihlutshwa ngokuthi indaba zokhetho azibanjwa kuhle kwelakithi. Kuqalisela ku-Electoral Management Board yakhona abathi i-ZEC yabe silezikhalazo khona ngapho esingaziboniyo zilungiswa. Kodwa ukubanyana labanye kuzasincedisa ukuthi sincedisane, sibonisane endaweni singasplit amavoti. Noma kuyukuthi ngaba umanyano omncane kodwa ungcono ukuya lo manyano noma umncane compared to ukungabi lo manyano.
Kubhajethi leyo ethuliweyo uhulumende uthe bazabona lokuthi ukhetho oluzayo luba ngolukhululekileyo ukwenzela ukuthi abantu abakwamanye amazwe belithembe leZimbabwe basungule laba amabhizinisi.
Lokhu silohulumende weZanu-PF. Bafaka umuntu ongani ngingani mbijana kule xhego ekade likhona. So mina ngeke ngathi silohulumende omutsha. Kodwa inkulumo abazenzayo ngiyazizwa nami ukuthi bathembisa okuthize lalokuyana lalokuyana. Siyathemba lathi ukuthi izithembiso lezi zithi come to fruition. Kube nokutholakala ukuthi izithembiso lezi bayazibeka zizwakale zibonakale. Kungaba kuhle kakhulu.
Lo ngunkosikazi Lucia Matibenga, umqoqi wenhlelo kubandla le-PDP. Sixoxela eSegwero.
Lapho izingungungu zifisindi lo yami nobubi budlangile umlingi esenkuba
unikumbule wenkosi unikumbule mina wena wenkosi unikumbule ba
unikumbule nkosi
osi yami
unikumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa
vilaba
lukuzula ngalalo lapho izingozi zalo zisongukungikwinya
unikumbule mina wena wenkosi
unikumbule
nkosi osi yami
unikumbule nkosi
osi yami
unikumbule nkosi yami lapho izono
zami
zimende fundwe
we baba
bisuse wena baba
wena ngokutula
umsawa
unikumbule mina wena wenkosi osi yami
unikumbule
nkosi unikumbule baba
unikumbule wenkosi
osi yami
unikumbule wenkosi yami lapho
imihla yami
ziba emhlabeni
iphimbo elimnandi iBlack Umfolosi sithi ungikhumbule. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo.